obesahlulela udaba lolu e-High Court umnumzana Francis Berry, njalo yena uthe usafuna isikhathi sokuhlaziya, ngakho-ke umthethwandaba uzoqhubeka uhlala ngeviki ezayo mhlaka 24 Mabasa. Umnumzana Lucas Nkomo obemele icele likaChamisa uthi bebesemthethwandaba bezama ukuvimba unkosazana Thokozani Khuphe ukuthi engasebenzisi ibizo lokuthi MDCT kanye lempawu zalo.
Ekundleni lapho emthethwandaba besikhangelane lo daba olulethwe libandla le-MDCT lizama ukuthi livimbele kumbe limise uThokozani Khuphe no-Abednego Bhebhe ukuthi bengasebenzisi ibizo lamasimboli lamalogo ebandla lelo uma besenza umkhankaso wabo ngaleli iqembu asebelibumba abalibiza bethi MTC labo.
Obemele icele likaMakhuphe umnumzana Love More Maduku, yena uthi uMakhuphe nguye okumele asebenzise ibizo lelo, njalo ikhomishini ebona ngezokhetho izaphathisa ukuhluza lolu daba.
Sitanga lisitha umisitha uyakudala nokuthi bakhuphe bakasiwa nebangwe bawo.
Lemsebenzi imthethandaba ngoba Makhuphe izifuma nabanye bantu besithi ingasebenzisi ibizo le-MTC kanye lamakhalazi lokunye. Ngakho silapha sithi indaba le ingakayiphambili ivele i-MTC ngubani, ngoba uMakhuphe nguye umongameli osemthethweni kusukela ngesikhathi kubhubha uTsvangirai. Njalo sijabula ngenjongo yokugijima ngoba lokhu kuzalungiseka ngesikhathi sesisiya ekhethweni. Okwamanje sesilinde ukuthi
osekela uMakhuphe unkosikazi Thamani Moyo uthe kalansolo ngokwenzakele emthethwandaba.
Angilansolo lakho, ngibona ngani njengoba angithi akukapheli kuthiwa izangena futhi nge-Tuesday lapho kuzaba khona le-final esizayizwa ukuthi kuhamba njani.
Ukuxabana phakathi kwebandla le-MDCT kuqale ngesikhathi owayengumongameli webandla lelo uMuyi uMorgan Tsvangirai wakhetha abanye abasekeli ababili khona kuvele kulo Makhuphe. Ngemva kokubhubha kukaTsvangirai, idale le-National Executive Council yakhetha uThamisa ukuthi abe ngumkhokheli webandla, kwasekuxotshwa uMakhuphe. Okuyikho osekukhokhele ekuthini amacele womabili aqale ukulwela ukusebenzisa ibizo lokuthi MDCT. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.